ziningi izinto ezingathi zibe lidibe ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga ngamadola something, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents, kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udokotela wahlangana labantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi kukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemthova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa, kuthiwa abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imthova iyalidedezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elike njalo uduko olulokhu luqhubeka ngolwamagesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuya ebusuku ngama-10:30 siya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi uduko lwamanzi. Uzananzela kwidoko elingabo kubulawayo amanzi alensuku zokuthi abe ngekho. For instance, yakuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolwesibili ntambama, ahamba ngolwesithathu ekuseni ayebuya ngolwesihlanu ntambama. So ngezinye zendibe ezithi zikhona esikhanya ukuthi kuzathi-ke uvuleka lo mnyaka olandelayo oka-2020 udubo oluzaba khona ikakhulu udubo lwe-school fee, ngoba iindawo eziningi zikhwezile i-school fees zikubo-400 ama-government schools zikubo-500 ukuthi-ke ama-boarding akubo-4,000 amanyatshaya ama-6,000 kusiya khona.
Izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo, ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki?
Udubo olukhona vele oluhlangane lezakhamizi ukuthi sikhuluma kathesi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenge izinto. Abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona, ngoba ungananzeli impuphu generali impuphu oyithole ezitolo bengabhoda namhlanje yabe ingama-115-120 ama-10 kg. Le yama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona, ikhona yayibona emkotweni ukuthi kathi kuphuma njani. Bona baye beyithetha ngamsozi bekwazi, but uyahlangana ke beyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash, kodwa besithi bayithenga ama-50 RTGS yeswayipa. So basically vele udubo sebephakathi kwala bantu. Singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela, ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu. Ungananzela into yamagesi yona le vele izaqhubeka isiya phambili, ngoba kade sihlangane le-drought. Ngakuyi ukuthi imbangele ukuthi vele ungabi lamagesi ukuthi uzambe ezinto ezingathi i-Caribe kayila manzi, kusho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho, ngoba kathesi vele izulu kalini, i-drought isikhangane layo. So udubo lwamagesi into ezaqhubeka okwesikhathi eside. Phinde sikhangele futhi udubo lwamanzi, nxa vele izulu lokhu lingani njengakade ezinoba kukhwamile la ukuthi ukuthi amanzi emadami kawakho. Sizaba nodubo oludlula lolo esilalo kathesi, ngoba already sesikwi-water rationing. So nxa izulu lingakananga kusho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationing azakhwela, maybe yaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought. Then uhlupho lwemthova ukudula kuzaqhubeka kudula as njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate, kutsho ukuthi izabe lokhu ikhwela i-fuel every week ayelokhu iqansa every week iqansa. Okwezikhulu fees kamkhulumi, ngoba abantu abaningi abasebenzi. Bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzayo abathi bayithole incane kakhulu. Asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo, njengoba izikolo zikhwezile i-school fees nokudla lapho emashopu labantwana ema-boarding lakudla kuyakhwela, kufuneka ukudla ngale ma-boarding school. Sikhala ukuthi udubo lolu luzaqhubeka unless mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo, joining e-Pirand i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo, ngoba kwakhathesi abantu ingabantu imali yethu kabayikhangeli ngelihlo elihle.